Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani Zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane uthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le coronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiwe thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence.
Ivandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo wegugurawundi, hathi ukumanyana kwezizalwane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukaMgabe labanye bakhe kuzani. Lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo owezani kuzaphela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowe-Manicaland. Iningi labatholakale belegciwane le-coronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yi-COVID-19 elizweni lokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATWS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo uMnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uChisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwonale umnyaka okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilithumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ATWS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uChisirimunu akhululwe. UChisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATWS uMnumzana Obert Masaraure, yena walahlelwa kachana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ATWS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiwe thina njengenhlanganiso ye-ATWS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane lokhu ukubotshwa kwaShila Tshisirimuno kutshengisela ukuthi amalungelo abo mama awakananzelelwa ngabaphathi ntambo ngoba uKhombe Shila Tshisirimuno ngumuntu akadelwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono kunje icala lakhe ukuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange 520 US dollars kungayisikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami kunje siyinhlanganiso yathi sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye ebesilwa laye kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile
manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo leno linamatijala
ukubotshwa kwaKhombe Tshisirimuno ngeke siyale ukuthi kuyasethusa kuyasithelela ukwesaba kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabo lokho usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa so ukuthi ubothi ucomrade ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa sikhala sikhala laye lapha khona udabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso kodwa asisuze sihlehlele emuva sizaqhubeka sokho sisilwela lokho akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethu njengababalisi lemali esifunayo ambona ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe hayi sizaqhubeka kunjalo
unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele-PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belangaleli ikakhulu sivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya ele-Zapu. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland leNkabazwe livuyo le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi yigugurahundi. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uzulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukudinga indlela zokuxazulula inkinga kumele kube yisona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sisethethukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphazamisela esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and the closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa izolo ngelanga le-Unity Day. Kodwa ibandla le-MTC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le-Unity lilanga nje elokuthi abezanu babe zenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiparty yezigilamkhuba siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa siyakwazi ukuthi okwabo ibuzama ukuthi bebambe uzulu amehlo. Ilanga le-Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo ngombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngababutho ezipra ngesikhathi sempini asebekhwithiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhwithiza ukubulala abantu besindebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezipra. Wawungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho unala e-Fifth Brigade. Yikubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazange bethole i-base. Abantu kanjengabo Chris Hani vele abazange bebe abantu abathandwayo kuleli lizwe. Uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles. Awuzange kube khona lapho ababehlasela izitha, lapho watholakala izanda lamabutho ANC behlasela izitha. Ngoba phela siyakwazi ukuthi izanda vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko. Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana. Lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na. Lilanga lokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle. Lilanga lokuthi thina njengabantu besindebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyeza kodwa ilanga lelo alisibela namuhla.
Nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli, lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona?
Nxa singathatha umbuso njengebandla le-MDC iUnity Day leyo ayisoke ibe Unity Day siyabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqiniso, ngoba leli lilanga elokuthi sitshelane amaqiniso, lilanga lombhuqazwe leli.
Lo ngumnumzana Swithani Chirowota isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Amazwi kaJirotsa agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano se-Unity Accord, umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana labo abasakhulayo bakwazi okwenzekala ngesikhathi seGukurahundi, bangaze bathatheka ngokuselebrate i-Unity Accord.
Ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalela ukuthi kulapho iinkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi, ubaba uMoyi uJoshua Mkabu Nkomo lo the late futhi ubaba uRobert Kapewe Mkabi, abahlanganisa amabandla omabili i-PF zapho leZANU-PF ukuthi kube yinto eyinye. Singananzela ukuthi lapha kubuya iUnity wasongani kulokuxabana elizweni. Ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ukubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Sinazelela ukuthi kwasongani kulokuxokozela songasakhanya ukuthi abantu bayangapha empilweni. Siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe, kungasela ukuthi ukhangele ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo Unity Accord Unity Day ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane, kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini. Uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo Unity Day iyafezwa, abantu bathole amathuba alinganayo. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe yinto eyamwelekileyo esizweni. Ikho ke ama authority kalunse khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokho kuqhakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamathumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Tours edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leNews Hawk lithi kulowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Salibonani ngihlobo zami lapha edaluka elufane isitudio zokusenduksi. Ngidinga izihlobo zako Zacharias Mango, yena owazalwa ngo-1945 wabhubha ngo-2000 August khona ngapha edaluka. Kusho ukuthi uSimango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kube kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe kuZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972, wayasebenza eHlangane Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelizo uChipinge eza uSimango ngabantwana abadinga ubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango 071 621 2998 kumbe 077 90 48 145. Ngiphinde njalo 071 621 2998 or 077 90 48 145. Ngiyabonga ma zingatholakala zihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le engikhuluma ngayo iseBed Bridge Border Post. Imoto zibambe zisolekile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kuphela ukuthi badlule lapha. Naphawe sicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iChristmas emasemakhaya. Indlela ekhona laphana enzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka lezi zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Ede sicela ukuthi ngabe i-government both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border e-South Africa neZimbabwe. Bazame ukusheshe ukuthi abantu bayokudla Christmas nabantu ababo.
Hayi, kunzima mpela, into zama-lockdown ezinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi. Ibhendi ingumsebenzi ngoba uyakuhola, uyakusebenza njalo uyakhona ukuphilisa abantwana mawulemuli, uyakhona ukuphilisa abantwana, uyakhona ukwenza noma yini. So ibhendi ingumsebenzi oqakatheke kakhulu. kakatele kakulu mpela njenga ati tina mina kwe yami pendi enikiyo imlambo sex points pendi ipendi elothonzi elothonzi as ama super legend so hayi into engikhalela kakhulu ukuthi ilockdown le isibulele kakhulu nakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukureleasa i-new CD ngaba kuthiwa siyirelizile njengala sithi besizothwala nzima ngoba yakuzopromota kanjani makwenziswa kwi-lockdown ama-CD athengisa kanjani akuthengiseki so into engibongelayo ukuthi hayi kukhondene lo mnyaka esingazange sirelease ngawo asingaze next year ukuthi kuyabe kwenjani ngoba yiwo mnyaka kumele sirelease ngayo i-new album yethu hayi so angazi impela ukuthi i-lockdown leizo qhubeka isiphilisa kanjani hayi abantu abaningi basenkingeni impela sithi sodwa amabhendi esenkingeni baningi abantu abathole nzima nge-lockdown so hayi kahle kahle singathi-ke asibongeni usomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani ngoba hayi i-lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu 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 so asakwazi impela ukuthi kuyobheda ngani ngalo lesasa liqikasela qiniso lalo ye salibonani salibonani basakazi be-studio 7 okhulumayo ngu-Onias Moyo ibhawunsa lemlambosi ya ngiseplumtree ngaphansi kwendunuba kobhodo hhayi ecorona le yethanda ukusivulalela imisebenzi yethu ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini imlambosi express bhendi silamashozi manje akadisemba ama-haring lamanye nje nalama into ekhona yokuthi hayi corona manje isithwalele ubhulu asakhona ukupromota asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown so ngizobuhlungu kakhulu uma kuzofika udisemba kuloko kuthiwa lockdown corona iqhubekela phambili asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown kuthanda ukusifisela emuva kakhulu mpela kakhulu kakhulu asakwazi nokuthi siyenze njani kunzima nge-lockdown kunzima
selibonani ku-studio 7 ngifike late ifoni ngivule late ngiyaxolisa yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live lisibuze ezinye izinto lathi sincedise ngombono esinawo hayi ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi izinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungai umsuzodwa kanti thina into esizikhuluma zingacala ama-page angu-6 so sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zwa sizolitshela lathi silisize emsakazweni so hayi ngiyaxolisa ngibona kade kule meseji ukuthi sikhulume sifakele abantu ma-christmas ukuthi happy new year le happy christmas manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10 hawu ngiyaxolisa kakhulu salibonani lonke madoda ngumpofu okhulumayo
bantu bezimbabwe ukuhlala phezu kwengqondo lokho izani izalilungisa iyavula amakhampani ngani khathe sivula amakhampani ngama-tollgate ivula amakhampani ngezikolo ivula lokuze ngamabheyili ngoba isehlekile ukubusa ilizwe lokho kuyenza ukuthi abantu bahlale besejele eZimbabwe phezu kwe-corona abantu babhadalisa behulumende ababhadala ama-tollgate babhadalisa bona abantu abavela ngaphetsheya lapha ebhoda lapha isiminye eminye bafuna imali kakhulu bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni az abanye abantu yazi mnankaba bazitshela kakhulu kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo bengancindezela abanye abantu abasuka besiyadinga imali bangacabanga ukuthi badingela bona imali zakwamanye amazwe khathe sine zitolo bafuna imali zakwamanye amazwe kodwa kuthiwa kulobaba eZimbabwe ubaba ongumfazi umnankaba yaziyazi ehlulekela lo muntu lo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. Abanye babantu okuthiwa bahlangana lo Trump ngabathi uSteve Bannon lo Michael Flynn owasuswa ejele nguTrump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuchiye igciwane lecoronavirus selisenza umathanda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwecoronavirus kwele Melika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi, abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane ikakhulu ngemva kwekhefu leli liba khona lapha ngolwezi eMelika elokujabula nje abantu bebongela kazalanga ukuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda, kwabantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili. Kodwa kwamanje hayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe, ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethu esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabi khabakhabi. Umongameli Trump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden, kuba yena ungumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo. Wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke ngasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqitshelezelwa abantu bengavumi kwathini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho, yikho abaningi bakhona sebesuka sizotha sebehamba sibe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithi lina laqibelezele ekhethweni, okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu abavunyelwa khona ukuthwala le mbhobho behamba nje phandle emgwaqweni, okusuka kusesabise sonke. Loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho, kodwa ungahamba endaweni zabo ezifana labo Texas, usiya phansi khona leko kubo Michigan le ndawo nesifanayo abantu bavunyelwe ukuhamba bethwala impopo. So bona abantu basebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ngani khona lokhu okwenziwa ngumongameli Trump kuzachiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika, njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona bake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela uMongameli Trump aziphathe ngayo asindlela enhle, lokhu kuyalulaza kuqakatheka kwalokhu ngesilunga bathi yidemokhrasi. Ngoba idemokhrasi bakhona abanqobayo, bakhona abanqotshwayo. Oqathekile ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe, kuthi laba banqobile labo baphiwe ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump layo unqobile ngo-2016 enqoba uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho, wadeda uTrump wangena esikhundleni. Laye sekumele ke enza okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho kwenziwa nguTrump. Labo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Okuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilunga bathi khona idemokhrasi. Idemokhrasi lapha ilempande ezijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khonokho ngoba abalazo impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswa bayazihlalela nje. Kodwa hayi, sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngoZibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma, kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseMaryland. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo uNkosazana Sheila Chisirimunu, owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.